I think uvabuthozayo waphuma sobala from ekuqaleni ukuthi uphethwe umkhuhlane wekensa and lokuthi uthola i-treatment from South Africa at the present moment. Ngakho-ke akusimangalisanga kakhulu njengomuntu esimanzi ngumuntu o-democratic in nature and o-transparent. Uyabona naye ukuthi umkhuhlane lo ungamvimbela ekubeni akwazi ukukhampeyina effectively and therefore I think it's a good decision on his part ukuthi aphumule khona ezokwazi ukufocusa on i-health yakhe. I think siyakwamukela thina ngoba ithisi kuzosinikeza ithuba lokuthi sithole inkokheli ezokwazi ukuthi campaign effectively for ama-election njengoba eseseduze.
Manje-ke ngingasikhangele khonokho okuthoyo ukubana kube lo munye umkhokheli asodaba oluzagcina seludabule ibandla phakathi na njengoba siyabona abasekeli bathathu.
Well, njengoba ngisho ngithi i-party yethu i-democratic party, so silandela i-constitution yethu, silandele le ndlela ze-democracy. So noma ubani ozotake over kumele akhethwe ngabantu, so okutshiwo ngabantu yikhona okuzolandelwa. So angiboni mina ma kukuthi kwenziwe kahle through i-democracy kwakhethwa umuntu ekhethwa ngabantu ukuthi kungaba le problem. I-problem ingaba khona ma kukuthi ungumuntu o-imposiweyo wathi wakhethwa engakhethwanga ngabantu.
Kodwa siyabona ukuthi ukhona umsekeli kamongameli uNkosazana Thokozani Khuphe owakhethwa ngabantu ongakhethwanga umkhokheli eyedwa, kanti pho ayisuye na obemele kahle kahle athathe lesi sikhundla?
Yikho engikutshoyo ukuthi i-constitution yethu itiye ukuthi kahle kahle onguyena umele athathe isikhundla ngubani. But njengoba sisiya edabeni njengoba usho la ukuthi yinto engakhoza maybe ukuthi kube lokungazwisisani igcine i-split party, ngoba if kulabanye ababona ngathi kumele kuyiwe ku-extraordinary congress ukuthi kukhethwe umuntu ozokhethwa ngabantu, ye for sure silaye u-vice president owakhethwa ngabantu. Constitutionally nguye nje kumele asteppe up a-accept i-position since u-president e-incapacitated, ngoba i-constitution yethu iyatsho ikiye ukuthi i-process yakhona ihamba kanjani.